Endabeni zethu lamhlanje lilogift dube abantwana abale minyaka engamathumi amabili lanye abayizizalwane zeBotswana kodwa abale maphepha njalo atshengisa ukuthi bayizizalwane zamanye amazwe balakho ukulahlekelwa yikuba yizizalwane zeBotswana. U-Retired General Constantino Chiwenga uthi ilizwe leZimbabwe lizimisele ukwamukela osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ebona ngabantu abalesimo se-autism ithi kabangalitholi ipulazi abaliphiwa nguhulumende ngomnyaka 2016. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa okwethulwa ngamapholisa athi azadilisa okumangalisayo abantu abazakwenza udlakela ngesikhathi sokhetho. Kulazi kulamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa ngesimo se-autism. Liyasazi na isimo lesi? Thumelani imlayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 001-202-465-0318 ngaphinda njalo 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngaphasi 7 ntambama kumakhakhazi athi 909 AM 4930-6040 laku 15460 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.